namhlanje ke sisuke endlini sahamba sadlula eHarvest House sasuka eHarvest House ngekwaba le address eFreedom Square siqede ngo 10 past 2 ke njengokucela ukuvumelana kwethu lo hulumende ukuthi ngo 10 past 2 fanele siye eCommando ke sisidumbu siyethwala ihelicopter siye eBuyera so okwakade ngikhuluma ke isidumbu sesebuyera thina siyalandela siya eBuyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika simlalise khona emzini wakhe ke eBuyera emawusekwa kusasa
uzwa njani baba Pepe lizwa njani njengeziphathamandla zebandla ukuthi impela selisiyamlalisa ubaba uThwangirai kalisoze lafa lambona njani
ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shiwa umsebenzi lo ke okadungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba lawo sibili siyewuthutshwa ngiyathandaza ke kumlimi ukuthi ke hayi amandla akhe lawo akade elawo lo mbono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe lenhlala kahle yakusasa ngoba ukuqhakathekileyo phela singakhohlwa ukuthi lanxa iZANPF isincedisa ke ekuthini ke njengoba ubaba uThwangirai edisclaimer ukuthi uzancediswa yi-state akutsho ke lokhu ukuthi khona ke thina owethu umsebenzi okufanele siwufeze ukuthi ke sisheze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba uThwangirai kuwumlando womuntu wonke keZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasina sikhiphe izanu izanu siyikhipha ngokufaka ama-councillors e-MPC nxa sikhiphe izanu siyikhipha ngokufaka ama-MPs e-MPC nxa sikhiphe izanu ke bese sivotela ke u-president we-MPC ngibone ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kumbe siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngobaba uThwangirai.